izisebenzini sezisehluleka okuya emsebenzini ngendaba yokuthi iholo phela selisalele ngamuva okumangalisayo. Imali le abathi basinika yona abathi liholo nangamaphepha nje aphephukayo kawathengi lutho. So kube nzima ke abantwini abaningi ukuthi bekwaniseke kunceda imuli zabo. Sibona abaningi behluleka ke ukuthi ke kutholeke ukuncedwa ezibhedlela. Abaningi behluleka ke ukubuyisela abantwana babo ezikolo. Abaningi sibili sibona lapha sebelala emathraki behluleka ke ukuthi baye emsebenzini bethendwe kulezindlini. Kuba lokunzima ke ukuthize ebantwini abaningi. So akusimangalisi ke nxa izisebenzi ke kuma-sectors amaningi zisithi hayi ongakhaliyo ke ufela embelekweni. Akusimangalisi ukuthi izisebenzi zingala umsebenzi lobaningi nje.
Sithi lo baba uJoseph Chuma webandla leZANU-PF,
impambaniso eyanzakalayo ukuthi sisuka ku-US dollar, abantu behola nge-US dollar, singena ekuholeni izimu dollar. Asilungisanga kuhle ingathi ngemali yethu ukuthi sithi mhlawumbe umuntu obehola i-$500 okwamanje kathesi sokumele ahole malini ngezimu dollars. Khonaphana sakhutugaja banikazi bamakhampani, asilungiseni khona kwabona i-profit margin lesi siyithola siyirethile ngama-120-25 khonale. Kanti abasebenzayo laba wayesingabalekelanga labo imikholo yabo ngama-120 siya ku-25 ukwenza ukuthi kufanane phela. Wasuka banjalo akula muntu ozakhala about anything at all.
Yes, yokubaba uSibasa Chuma.
Futhi sokusho iqiniso kulobunzima obukhulu kakhulukazi ngoba izikolo ziyavulwa kade zikhweziwe izikolo okumangalisayo ukuthi vele le mali yakhona abazali siyindevele kakhulu asiyenelisi ukuyithola. Kuzobuya ngapha ezisebenzini nasingayemsebenzini ye baqinisile futhi ngoba bakula lutho phela abaluzuzayo bakula abazange bakhwezele iholo.
Sithathe ke umama ubagajidzane.
Owamntwana uyedwa esecondary kodwa-ke nginabanye abantwana engaba-adoptayo abangu-3. Ungazishiye ngezinye intandane recently emazikini njambalwa ezizabe zise-primary ezimbili. So ngizaba adopta senzaba nabantwana bangu-5. So bami laba abanye engibabalayo owami uyedwa. Into engizisha ubuhlungu yonaleyo ukuthi bakhona abantwana abangasoze bathole abangaba-adopta babancedise esikolweni. Kanti futhi loba-ke sebencedisiwe esikolweni kuzakuba lokuthi amatisha kasoze abuyele emsebenzini. Okuyinto ebuhlungu kakhulu ematisheni lasebantwaneni laba abangeke benelise ukuthi babhadale i-school fees. Kanti-ke mina ngikugqugquzelayo ebantwini bakithi ukuthi uma kuvuma bakhona abantu abathungayo phakathi kwethu singabantu basemathebeleland. Abantu abathungayo bona banakasifundeleni kibo. Nxa kuthengwa amalembu, kuthengela amalembu, bathungela abantwana ama-uniform.